wabonisa ukuthi kulokungazwani okukhulu kakhulu kusuka ekungavumelani ngemphumela yokhetho. Kutsho khona ukuthi kuzamele kukhulunyiswane kuphume uhulumende mhlawumbe ongahlanganisa abavele endaweni ezihlukahlukeneyo abeqembu elibusayo lalele nalaphikisayo. Yiyo yodwa indlela engahlenga iMozambique ukuthi ingangeni empini, ingangeni odlameni, ingangeni ekudilikeni kwezenotho lakukho konke. Yiyo yodwa indlela engahlenga ukuthi kungafa abantu ukukhulumisana, basebenze ndawonye, bakhe uhulumende ozakwenza ukuthi bonke babambisane besiya phambili, bafake okwaseMozambique phambili, hayi okwabo umuntu ngamunye.
Yinxa sikhangela-ke siyabona ukuthi iSADC ezama ukuthi ilungise lapha lelizwe leSouth Africa. So ubona zani kodwa kuzaphumani njengoba kulabanye abathi uMondlane Ngcebe bangamlimaza kumbe bamkhahlameza khona ngathi?
Ithuba likhulu kakhulu nxa uqhathanisa lakwamanye amazwe ukuthi eMozambique kube lokuzwana, kube lokukhulumisana, ngokuba awuzange akuthathanga isikhathi eside kudonselwana nalaba sebekhona namhlanje. Ngakho-ke inhliziyo yazo zikabilukhuni kulamathuba amakhulu ukuthi laba bazabe bethunyiwe ukuthi bancedise ukuthi la macembu axoxisane bangaphumelela. Okukhulu ukuthi bangathathi uhlangothi, babe ngabantu abaleqiniso, babe ngabantu njalo abazahambisa phambili okweMozambique, hhayi okwabo. Kuqakathekile futhi ukuthi ibandlela ibusayo likunanzelele ukuthi banenge abantu abavotele amaqembu abusayo. Kungaphikiswana ngokuthi bawinile yini kumbe abawinanga, kodwa iqiniso yikuthi banenge abantu abavotele labo bantu bewinile bengawinanga. Ngakho-ke bayadingeka embusweni, bayadingeka bebambisana besiya phambili. Akusasebenzi lokuyana ukuthi iqembu leMozambique Frelimo libuse lilodwa. Isimo kasisavumi, ezomnotho kazivumi, ontanga kabavumi, ukubuswa kwelizwe kakuvumi, imiphumela yokhetho njalo kayivumi. Itsho khona ukuthi kumele babambisane besiya phambili.
Ye, siyakhumbula ukuthi iSADC yangenela eZimbabwe kodwa abanye abantu basale bekhonona besithi kanyangazane bebesekela ibandlela elibusayo. Sizokwenzakala khona ngani?
Akhona amathuba okuthi kungaba njalo, kusiya ngokuthi ngubani onguye othunyelwe khona ngale. Kodwa-ke akusekhona njalo amathuba ukuthi kusengenziwa into enhle, babe befundile kulokho kwabazinsolo kwelaseZimbabwe. Ithuba libe khona lokuthi abantu bakhule engqondweni benze kangcono kulalokho abakwenzileyo emandulo. Akhona njalo amathuba okuthi basengaqhubeka besona njengalokhu ubona emandulo. So-ke kuzaya ngabo labo abathunyiweyo kakhulu ukuthi bakhuthele okungakanani ukwenza into enhle eyabantu beMozambique. Kanti-ke futhi okukhulu kakhulu kuya ngabo abantu beMozambique ukuthi yikuphi abakufuna kakhulu. Bangakhangeleli kakhulu kuSADC, bangakhangeleli kakhulu ku-African Union, ku-United Nations, abakhangelele kubo ezinsizweni zabo. Bafake iMozambique baphambili, bayithande bonke ngendlela efaneleyo, bayigcine, bayilondoloze, ngokuba kabanalo elinye ilizwe. iSADC aselizwe labo, ilizwe labo iMozambique.